Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi kulakho kumemethekisa igciwane le coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala lanxa uhulumende esithi konke kulungisiwe.
Abazali abafana nawo vele imali yesifizi yabahlupha, abaye imali yama-invoice yabahlupha, so masekuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali sibona ukwenzima okukhulu khona pha.
Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende kudala imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali emele iye kubandla le-MDC Alliance.
Kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma amahhofisi amanye amatsha ama-upstairs ama-building aseharare laphana.
Izulu leyezi lesiphepho elithiwa Hurricane Ida selichaye idolobho leLouisiana kwele Melika ladala umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi izikolo ebesezivalwe okomnyaka owodwa kulandela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka odluleyo ziyavulwa namuhla. Kodwa bakhona abazali abathi bekungakafiki isikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba uhulumende ngokwakhe wengezelele ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 esithi umumo awukafiki kusibanga sokuvulwa kwezikolo. Esithi umumo awukafiki kusibanga sokuthi iziqondiso ziyekethiswe. Kusenjalo uhulumende ubikwa esethule isikhwama esilemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu $500 million wokwakha izindlu zokufundela, ukuthenga amatende lokuthenga okokuzivikela ekuthelelwaneni igciwane le-coronavirus okuzasetshenziswa ezikolo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana baqhelelane ukuze bengathelelani igciwane le-coronavirus. Umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ubhode ngezikolo zelizwe lonke jikelele wabona zilungele ukuvulwa namuhla. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, abazali ukuvula kwezikolo singathi thina kubajumile. Yilo uhlupho abazali abakhuluma ngalo abangathi bakhonona ngakho, ngoba ungakhumbula kuhle kuyena le nje iviki kubo Monday Tuesday uhulumende bememezela ukuthi i-lockdown u-level 4 uzaqhubeka next 2 weeks. Ngokunjalo wonke umuntu ongumzali, abantwana labotitsha bahle nje bazitshela ukuthi hhayi, xa zova kwenye 2 weeks asilindeleni sibone ukuthi kuzenzakalani after 2 weeks. So kubuye kungathi nje into emangalisayo ebethusileyo nje ukuthi kanti sokumemezela ukuthi izikolo ziyavulwa, abazali lezibali ziyahlupha, abanye baya emabhodini, abanye abantwana siyakwazi ukuthi bafuna lokuthi baye basemadrobini bagadiswe. Uzananzela ukuthi konke uhlobo lizawukhali abanye futhi ababhadalele school fees. So nxa kumenyezela ukuthi izikolo zivula kusasa, abazali abaningi balokukhonona kakhulu ukuthi ah, lapha sokuzabala kunzima. Abazali bezama ukuphasazela, bezama ukudinga lokudlalokhu yana, yilo nje ihlupho esilinanzelele.
Khona manje ukuvulwa kwezikolo lokhu ubona ungani akusoze kumemethekise na igciwane le-coronavirus, ikakhulu nxa sikhangela ukubana akula ma-sanitizer ezikolo la?
Well, ukuvula kwezikolo nxa sesikhangele igcikwane le-coronavirus, abantu abaningi balovalo olokuthi engxenye kathesi futhi sesizidingela olunye uhlupho lokuthi lumkhuhlane umemetheke. Ngoba ungananzelela la ma-PPEs lawa abantu kufanele bazivikele ngawo, ufanele asebenze ezikolo. Uhulumende uthi yena abazali ababona bayancedisana lezikolo ukuthi lezo zinto zithengwe. Abazali abafana nawo vele imali yesifizi yabahlupha, abaye imali yama-uniforms yabahlupha. So nxa sokuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali, sibona ubunzima obukhulu khonaphana. Ingozi ikhona yokuthi abantwana nje basibazi ekuhlanganeni kwabo laphana, omunye sengazihambela besicela imaski komunye besitshana ama-mask, kungasenzela ingozi yokuthi umkhuhlane umemetheke. Ingxa esingakutsho kuphela lathi ukuthi sizama ukuqonqosela bona abazali ukuthi abantwana sisabe bephakisa ezikolo abatshele ukuthi baziphathe njani, ukuthi imask ayinika omunye umuntu ngeyakho, ube ngisa ukuthi uyasanitiza lokumnyana kwabantwana. Abantwana sibathele ukuthi ezindlini bananzele ubana bangakwenzi. Befika after school esikhanye lababalisi labo ngokufana nayo abahambisa imeseji efana nayo ebantwaneni ukuthi hhayi amamaski lingatshintshani, lingaminyani, gezani izandla kuphela, sanitize. Kodwa bese sithi na nxa singaba khona sibili isikolo esingathola ukuthi siyehluleka ukuthi ama-sanitize abe khona, kungangcono leso sikolo phose enxa esingavunyeli ukuvulwa, ngoba singavunyeli ukuvulwa kule ngozi yokuthi samemethe kusalolu gcikwane. Abantwana babuyele igcikwane balilethe ezindlini, i-community ibisinikana. Yilo uhlupho esilubonayo lungenzakala ukuthi izikolo ezisuke zavulwa nje abantu benganazeleli, and kule ngozi yokuthi ivine ukuvikela igcikwane abantu kanti bengazilungiselanga indlela ephakemeyo, ngoba besazi ukuthi enxenye kule 2 weeks ezaphela enxa besokubonakala ukuvulwa kwezikolo, manje abantu bahle bajunywa khonapho khonapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende sokudale imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali ebimele iye kubandla le-MDC Alliance. Ibandla le-MDCT eliqanjwe ngegama lokuthi MDC Alliance encwadini kahulumende liphiwe imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi afika phose ayisithupha, $59 million, phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele parlamente engoyibandla le-MDC Alliance. Sixoxele uSibanda owake wamela njalo isigaba seBhinga edalele parlamente waxotshiswa libandla le-MDCT ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kande kuqakathekile ukuthi uZulu abekwazi ukuthi le imali ephiwa abazombangazwe yimali ephiwa ngomthetho okuthiwa yi-Political Parties Finance Act, yimali yemthelo ethelwa nguZulu waseZimbabwe eyiyo ephiwa abazamabandla ezombangazwe. Kodwa ngomthetho lo okhona phiwa kuphela ibandla eliyabe lingene phakathina komncintiswano we-general election lathola ama votes awedlula i-5% of total votes eziyabe zivotiwe ngaleso sikhathi. Na okutsho ukuthi khona khathesi amabandla akade efuze ngokusemthethweni ukuthi athole leyo mali libandla lezana uPF nxa siyakhangela amavoti ayiwo awabhalwa yizek yizana uPF kanye le-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa.
Kwahamba njani kuze kube ikhona lokho okuyikho khona lamhlanje?
Kwathi kukhanya sobala ukuthi khona umnangagwa kawinanga, njengoba lanamhlanje kungaziwa ukuthi nxa wawina ngamavotes amangaki. Okuyikho okwayenzakalayo ukuthi wathi uChamisa eseyalile ukuthi esetshenziswe ukugezisa ubusela obayenzakala kuma-election, umnangagwa wasesithi sengiyakudla lalabo abafunayo. Ngifuna ukuthi ngikutshengise ngale ndlela, Chris, ukuthi khona ngiyakwazi mina, ngikwazi ngoba kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uJamisa ukuthi khona singamthengela noma ama office amanye amacha ama upstairs ama building aseHarare laphana simnike izimoto azifunayo simnike izimali zokuthi abhadale izisebenzi ze party yakhe enxa ezavuma ukuthi ehambe eParliament eyokuba nguleader of opposition. So ke wathi ke uJamisa eseyalile ngoba injongo eyayikhona vele kumnangagwa lalabo abusa laba abalutshwana hathi singake sathi izanu yonke kodwa abalutshwana adla labo umnangagwa injongo yakhe kwakuyikuthi kungaphindi kube lo muntu okhononayo okhuluma kakhulu ukuthi khona elidla kubi imali lezithelo zaleli lizwe. So ke kwathi ke uJamisa eseyalile wasesithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke ukungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka-2018 ngoba sokulabantu khona ngale singabathi ngama strangers ngaphakathina kweParliament umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abanengi bakhona ngabantu ababedliwe kwezinye indawo. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe enkayi North ukuthi abe ngumember of Parliament kodwa namhlanje uzithola engusenator. UPhugeni wayedliwe ukuba ngumember of Parliament kobulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator. Ngingababala bonke banengi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathina kwayo.
Ukhona emthethweni uhamba njani ukuthi kuphiwe ibandla le MDCT imali yonale?
Yeah, njengoba ngijilo Chris omonzora iMDCT laphana kudingwa nje ukuthi khona asifuni abantu abazakhulumela uZulu eParliament abayakuthi noma dodwa imali yelizwe ichaphazwa kubi njengoba uzwile ukuthi lesikwelete kathesi siqanise safika kuma 20 billion. So omnangagwa kabajonganga ukuphakamisa lokuthuthukisa leli lizwe omnangagwa bajonga ukuthi befikele njani izandla zabo kuma resources aleli lizwe. So ke bafuna abancedisa ukuthi nxa besidla labo bengakhulumi bethule. Omonzora sebetholakele ke ukuthi ngabantu abazimisele ukuthi besetshenziswe ukuthi bebukele inotho yelizwe idliwa ngabantu abalutshwana hatshi ukuthi ihambe kuZulu. So yikho nje kuphela okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele eParliamente engwebandla leMDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Asenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalithumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awayithulwe izolo. Ngasikhathi sinye lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare lelakobulawayo yiwo alabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abane ngadolobho linye.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isidumbu sikaJoe Mugabe owabhubha ekuqaleni kwenyanga kweleBhilitane sifike eHarare izolo. UMugabe owedlalela iqembu leCapes United ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende usefake eceleni imali engamadola angamakhulu amahlanu lanhlanu $554 million eyokwakha imigwaqo yeMathepeleland North. Leli phephandaba lithi lokhu kuzakwenza abahlali kulesi sigaba bathole imisebenzi. Yeah, Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelele konke amaZimbabwe amahle. Ngikhili njani kodwa liyaphila. Okhulumayo nguIsaac Ndebele, Plumtree endaweni yaseTokwane. Hayi mina ngiyakhala bakithi, ngiyakhala ngesimo esenzakala eZimbabwe. Kanti iagreement eyavunyelwana phakathi kwezanu lezaphu ukuthi i-deputy president enye iza kuya ukuzaphu. Ngibona sichabalele sekuthulisekile. Ikhale futhi labo baba bakhona lapho ochuma bathuli nje kuphela laba bahlale sibazwa bekhuluma ogawule. Kanti bona balaphana ukuthi bayancenga ukuthi bathole ukudla kumbe balaphana ngomsebenzi abathunyelwa ngabantu. Thina sazi ukuthi iagreement le eyavunyelwayo ephakathi kwezani lezaphu yayenza ukuthi eZimbabwe kube lokuthula lapha ukuthi i-deputy president enye iphume kuzaphu. Ukuthi ucisheleni asakwazi ngoba umbuso walaphana uqondakali. Nangu uShiwenga uphethe izikhundla eziyi-2, uphethe izikhundla zebu-deputy president, uphethe izikhundla sokuba yi-minister of health. Esingakwazi ukuthi kade akula abantu abayaziyo lo msebenzi we-minister of health, abantu beZimbabwe baningi kangaka. Umuntu oyazophatha izikhundla eziyi-2, hayi umbuso waseZimbabwe buhlungu kakhulu. Umbuso waseZimbabwe ubuhlungu, asazi ukuthi sekuphilwa njani lapha. Manje abantu bavalele ama-taxi akasebenzi, kuthiwa ama-taxi asebenza yizupu. Izwa ama-taxi ezupu kuthiwa wona akala corona. La abanye abantu abafowethu abazizamelayo bayaliswa ukuthi basebenze. Kusebenza uzupu, uzupu kuthiwa yiko akoku-right khona. Uzupu akala esibona kuyisiminyaminya khona nokuzupu kwakhona wona lo. Abantu bethu bethapha i-corona khona lapho. Kodwa ama-taxi amanye kuthiwa engasebenzi ngawona ale corona izupu ngoba ngiyabo mina ngakwa labo Shiwenga. Ayila corona yona uyabona ukuthi into yakhona umdlalo nje. Kanti yona iZimbabwe yaba yizwe elinjani ngoba amazwe wonke asevulile amabhoda, wonke amazwe avulile amabhoda, kodwa manje bona baloku beyala le bhoda. Ama-airport nabavulile bathi thina abantu abeZimbabwe yithesi le corona. Abelungu ababuya phesheya bayabuya ama-aeroplane, wonke ama-airport avulile, kodwa kuthiwa i-corona ilethwa yithi abantu bamnyama yikho sivalele amabhoda. Hayi umbuso wamasosha buhlungu bakithi. Uma singazange sashintsha yikho ngikhala kumaZimbabwe wonke ukuthi kumele ukuthi thina sizikhulule thina. Uma singazange sazikhulula thina siloku sihwebhana engiloku ngikhala ngakho mina. Come 2023 kumele ukuthi abantu sikhethe iqembu li-right, sivotele iqembu li-right. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani balandeli baka Studio 7. Lo khulumayo uMandla Nkosi, uChairman wabontanga eBubi district. Mina bengithanda ukukhuluma ngodaba lukaba uMonzora olokuthi ethi yena uya contesta under MDC Alliance. Ukukontesta MDC Alliance luvalo yini lokwesaba ukudliwa yini? Oro lo muntu kahle kahle yena uthunywa ukuthi eza iMDC Alliance. Udaba lwakhe ngana luthole kahle kahle ukuthi yena uqondene ngoba uma sithi akhangela vele iparty ekurace ibhize ligijima kakhulu iMDC Alliance yilo ibhize esikhaya ukuthi ngikhona yilo lingachiya iZANU-PF. Le MDC imthwakazi ngeke sikhulume ngayo ngoba iparty yokufuna kuphela ukudlala abantu ingqondo kuphela kahle kahle ngoba bona abakwazi into abayifunayo, bafuna ukuthi bula iZimbabwe Center ukuthi kahle kahle bafunani emathebeleni North sogcwele amashona lati sinje singabazukulu bamashona. So uma bedabula e-center iZimbabwe bashuto ngkhona so thina siqondena. So leyo ngeke siyikhayele kangako zesikhayela ngoMonzora. UMonzora sicele ekeme into yakhe food disturber. Uma yena ekhayele lidlelo kayekele thina sitshaya intambo, sizamnika ke idlelo olithandayo yena. Uma ekhayele lidlelo kaqaleme ngestori sakhe leso ufuna umuntu onko e-distab. Uma izathi yena uyi-MDC Alliance waye conteste i-MDCT kathesi usixotshela abantu ephalamende ethi ngabantu abangene ngetikiti lakhe. Yena itikiti lakhe kwayi-MDCT thina sibona bengene nge-MDC Alliance. Umonzora akekeme isitori sakhe lesi, akekeme sibili engafuni ukuthi edisturb yena. Uma ukuthi onkosi ephiwe imali kadla imali kuphele ehambe elala kunokuthi onkosi edisturbele uhlelo, ngoba thina vele sikhayele ukuthi onkwa iZANU PF vele asiyizwa i-MDC Alliance vele asiyizwa vehlala siyichayile. Namanje futhi sayichaya ngo-2023 uma umonzora engasiphambaniselanga abantu bethu ngokuthi etheni i-MDC Alliance. Lokhu bheka ukudisturba isikokuthi onkwa ikufuna ukucontest lofu uzodisturb. Ngiyacela sibili hlobo bantu be-MDC Alliance asike sikuhlusise kahle kahle udaba lukamonzora lo. Ngiyabonga.
Siyalibingelela balandeli be-Studio 7 lanama-journalist akithi wonke America ndawo zonke nje mhlaba wonke jikelele. Siyayizwa indaba ye-ground le okukhulunywa ngayo ekhaya. So izinduna ezichasisa ukuthi ama-organizations la kumbe ngithi ama-groups amayela asebekhulume lawo ama-groups yathi izinduna ziphathe udaba lolo. Eqinisweni uma kuwukuthi induna izokuthi ziphathe udaba lolo kungama-groups amanye atsho njalo kumbe lama-victims, abaluphathe ngendlela efaneleyo. Ibengalingi, siyabacela singabantu ababo ukuthatha inhlangothi zikahulumende kumbe ukuhambisana norhulumende ngendlela afisa khona. Ababona ukuthi benza njani. Ubhosu nalo weZimbabwe kuthiwa ngumnangaka ubhosu we-Gugrawund kabotshwe ayijele, kabotshwe ayijele. Iqiniso lelo. Umotka Indlovu lo obetshela nyini.
Salibonani, salibonani balalalo bakwa-Studio 7. Ukhuluma ngudongela idibhi ngadibhi yakuqubuka ngiseplumtree. Ngithanda ukuthi kumetshintsha yazi ukuthi zidabele zihlupha kuphela liyakwazi ukuthi iZANU PF yiyo ebusayo la uma lingeze lenzeni. Ngiyacabanga ubaba umgabe ukuthi wathini ukuthi sile how many strategies zokuyina ama-elections. Cabanga 2002 buya sabuya ku-28 ukuthi kwenzani ngama-strategies okuyo. Kathesi sithe umgabe esephuma lajabula lathi idife kade selikhaya la futhi liqale la selilokhe liphanda amangcwaba likhuluma ye-Gugrawund. Hhayi alikenilimbe ngendaba zokuphanda amangcwaba vele siyawina futhi la ama-elections azayo la bamberi lokuyina ama-elections.
Salibonani, salibonani Studio 7 njani, njani Studio 7. Yeah, igama ngiPetrosi ngokuhlala ngilaphela uba. Yeah, besicela madoda ukuthi asivoteni mafowethu, asiregisteni, asiregisteni ngobuningi wethu madoda. Siregisteni sizamene nesikhipha iZANU le madoda. Asizameni amandla wonke. Anila ibona into yenzakala eZambia madoda. Asizameni nathi ukubambana, sizame ukuthi sivoteleni especially MDC yela ma-chance ukuthi singakhiphi iZANU. Asivoteni ngobuningi madoda. Siregistile nasembu yakho. Asizameni, asizameni madoda. Sizame ukhipha iZANU lesiphume ukuhluphekeni. Sivote salinda ivoti. Ivoti makulindwa makuvotwa manje siyalinda. Asimove lapho esikhona, senzeni nje abantu beZambia madoda. Asenzeni kanjalo. Sivote silindeni amavoti ethu. Asinyakazi lapho esabe sikhona, lapho esabe sivote khona. Ufrika vele ungabi khona. Please bafowethu, asizameni sisukume nini madoda.
Wena kaGomo, wenkunze manxeba, ekhonya ikwelemelika izwakale kwelika mthwakazi. Eish, ngiyakuhalalisela ngalomsebenzi wakho nalabo osebenza nabo ukuthi asibonge kuleyo ndawo. Kankomo na indaba engihluphayo, aluba ngizwa udaba lwale ndoda ethi yona izinduna zakamthwakazi kazihambe zibuzabuza abantu abahlukunyezwayo nabafelwayo nabayenziwa lokho nalokho iGugulawunda leyo eyayiyenzwe ngabomo itshaliwe kubana izosiqeda kwelika mthwakazi. Eish, na indaba ebuhlungu kangakanani ngoba isela lingayisho kanjani indaba yokuthi hey lina enginitshontsheleyo nina engilenzele lokhu nalokhu wena sebenzisana ubani nobani ukubana besho ukubana litshontshelwe kungakanani, litshontshelwe kanjani, litshontshelwe kuphi nakuphi. Nizigwebe isela lakutholaphi lokho, kayikho leyo nakanjani, kayikho leyo. Ngumdlalo nje lowo, mhlawumbe ngeyinye indlela njalo esibuya eyokuzothukumeza abantu kumbe uzothusela abantu ngayo sizothuselwa njalo ngoba kuyabe sokusazakala ukuthi ubani uthe ufuna lokho, ubani uthe ufuna okungaka, wahlukunyezwa okungaka. Ayikho leyo. Sicela inhlonipho kuleyo ndawo, sicela inhlonipho ngoba sithanda ukuwazi kubana ubani owavusa umvundla. Akaphume obala first before sikhulume ngalento ngoba isela malingakaza ukubana sazi ukubana isela ubani, uyisigangi ubani. Ayinyeki isebenzeke lento
la lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida litshaya isigaba seLouisiana kwelemelika izolo likusibanga esiphezulu esithiwa Category 4, ladala umonakalo omkhulu kakhulu. Leli yezi lifike ngemva kweminyaka elithumi lasithupha kwana izulu leyezi uHurricane Katarina elabulala abantu abaningi ladala umonakalo omkhulu. Ele Israel lihlasele indawo ezihlala abenhlanganiso yeHamas esigabeni seGaza Strip izolo ngokuhaza inhlamvu lamabhomba. Lokhu bekuyikuphindisela amaPalestina acathangelwa ukuthi aphosele amabhomba kwele Israel kuthange. Kwezemelika, iziphathamandla zebutho leMelika zithi indizamtshina ezingelabatshayeli ezohlobo lwe-drone zihlasele imoda ebicathangelwa ukuthi ifuna ukudubula abantu ababalekayo egcekeni lendizamtshina edolobheni leKabul kwele Afghanistan izolo. Lokhu ngokwesibili kusetshenziswa kwendizamtshina lezi ekuhlaseleni amalwa ecatsha enhlanganiso ye-ISIS-K. Ngomvulo kubulewe amalunga enhlanganiso le amabili agoqela omunye okuthiwa nguye owahlela iqhinga lokudutshulwa kwamabhomba abulala amasotsha eMelika alitshumi lantathu labakwele Afghanistan abalikhulu lamatshumi ayisikhombisa edolobheni leKabul. Lolu daba solutshiye uhulumende kamongameli Joe Biden esesolwa ngabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina abantu angibasoli ukuthi basole umongameli uJoe Biden, ngoba ma ungupresidenti njengoba besho ngesilungu, the buck stops with you. So uBiden inkinga yakhe ukuthi iplanning yakhe lama advisors akhe abazange bananzelele ukuthi ukudonsa amasosha awe America from Afghanistan ngespeed ngendlela abenza ngakhona without making sure ukuthi ama-Americans ase-Afghanistan lalabo ababencedisa i-America during i-20 years yabo bese-Afghanistan ukuthi sebephumile njalo sebeku-safe place. I think that was a poor planning from uJoe Biden labantu bakhe. Kwakumele bameke sure ukuthi laba bantu sebesusiwe e-Afghanistan abasekho engozini. So ukuthi adonse amasosha ngendlela enza ngakhona kwayenza ukuthi laba bantu babe sengozini, ngoba khona manje siyazi ukuthi iTaliban ibhizi iyabadinga, especially ama-Afghanistan abancedisa i-America. Siyabona njalo ukuthi isizama ukubavimbela ukuthi baphume, ngoba bonke bazama ukuthi bayefike e-airport lapho abantu abakwanisa khona ukuthi bagade izindizamtshina ezizobakhipha e-Afghanistan. Sizokuthiwa sebeblokhwa, kufakwa ama-roadblock iTaliban. So I think uBiden, yes, kubalulekile ukuthi asolwe, ngoba akutsho ukuthi ma uyinkokheli ungumongameli akumelanga usolwe ma wenza amaphutha. Ayinto e-right ukuthi bamsole, ngoba ngempela bekumele ukuthi ngabe waplana ngcono.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Angiboni mina udaba lolu lwe-Afghanistan lubangele ukuthi uJoe Biden anqotshwe ekhethweni oluzayo. Okokuqala, i-majority yama-Americans ivele iyasupporta udaba lokuthi i-America kumele iphume e-Afghanistan, ngoba bathi 20 years impilo ilokhe iliwa e-Afghanistan. I-America isispende more than $1 trillion isupporta amabutho awe-Afghanistan, isupporta uhulumende we-Afghanistan. Abantu abaningi la e-America bevele sebekhathele ngodaba lwe-Afghanistan. Ngakho sibona kuyinto ebipopular kakhulu even during isikhathi sika Trump la ngesikhathi sika Biden ukuthi kumele amasosha akhitshwe eAfghanistan. UBiden wawina ukhetho nga udaba lolu olweAfghanistan kwakuyi one of the reasons why abantu bamvotela uJoe Biden, ngoba besupporta ukuthi amabutho sokumela aphenduke ekhaya, ngoba basabona isidingo sokuthi iAmerica ibilokise Afghanistan.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seVirginia ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.